Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla siku 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa ulandela ukubhubha kwabayisikhombisa 7 kwabantu abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Ele-Zambia selingene kumaviki amathathu okuzila owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo.
So usizo asinike lona luyisifundo kithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenzeni ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane.
Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela udokotela ezalahlekelwa izimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kule ndawo zemukele izipho kunhlanganiso yebulawayo Queens.
Yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhangile isibhedlela sethu obulawayo xa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwabayisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Kumanani awethulwe izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle luthi isigaba seMashonaland West njengensukwini yiso esibele nani eliphezulu kwekhulu 125. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lilokhu liphansi kakhulu ngoba kuhlatshwe abayinkulungwane lengxenye 1554 ngelanga linye. Luqala lolu hlelo kwakuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 ngelanga linye. Ele Zambia umnumzana Edgar Lungu uthi ilizwe lakhe lizaba phakathi kokuzila okwamaviki amathathu kulandela ukubhubha kwakhe waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda. UKaunda ubhubhe esibhedlela izolo lapho abeselatshwa khona umkhuhlane wenyumonia. Ubesele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Iphephandaba lokule Zambia elelusaka Times libika ukuba uLungu wazise ukuthi phakathi kwamaviki amathathu la amaflag azakwehliswa njalo imidlalo yonke yokuzilibazisa izamiswa. UKaunda wadlala indima ebanzi kumzabalazo wokukhulula ilizwe lakhe wazoba ngumongameli walo wakuqala selithole uzibuse. Wancedisa njalo amazwe amaningi ase-Afrika afana leZimbabwe leSouth Africa ukulwela inkululeko yawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda. Noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe. Sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba. leminyaka elikhulu balutshwane sibili abangayibamba leminyaka 97 years noma kunjalo bakithi sidangele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhakela ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumphelekezela waba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana sidabukile silahlekelwe njengabantu bezimbabwe silahlekelwe njengabantu besadakhi silahlekelwe njengezalwane zeAfrika umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe
kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa
kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababukhawunta siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu abeSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezela abamhlophe labenketha bechabi emazweni wona la engwaqambayo ubabukhawunta besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki so usizo asinike lona luyisifundo ndokuthi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini sisebenzeni ndawonye sithuthukisane siphakamisane njalo sikhululane ikakhulu sinanzela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa kumele eSouth Africa ifunde ukuthi ukuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengoba bukhawunda besebenzisana lawo so kasifunde nini kuba bukhawunda ukuthi khona singabantu banye sithandane nini isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapha yana okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu babukhawunda noma ubusi isikhathi eside kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe wahlonipha intando kaZulu wahlonipha intando yabantu akazange athuma amasosha chaya abantu akazange aqile akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa yikho engutshoyo ukuthi ababusi bakithi ngabame khonapho bayinanzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu
lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olwela amalungelo oluntu ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela ezalahlekelwa zimpahla kuze kutshe izindlu zokuhlala kulindawo bemukele izipho ezibalisa impuphu, irayisi, amafutha okuphekisa kanye lezigqoko kunhlanganiso yebulawayo Queens. Inkampani ye-OK Zimbabwe layo isanda ukuthatha inyathelo elifanayo ngesikhathi uhulumende esithi indawo le izalungiswa kakutsha. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosikazi bekezela maplanka isiphathamandla salinhlanganiso.
Esikwenzileyo empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu, irayisi, icooking oil lokunye nje okuningi lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayehlelwa yingozi eyomlilo empilo. Thina siyinhlanganiso okuthiwa yibulawayo Queens eyabomama kuphela omama abenza imisebenzi yokuthengisa abanye ngabasebenzayo abanye ngabangasebenziyo so inhlanganiso nje egucela umama wonke okobulawayo eyahlangana sabumbana singamabulawayo Queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakobulawayo yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhangile isibhedlela se wethu obulawayo nxa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise ngenxa yengozi leyi eyayivelile ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantu bethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa sabona kufanele ukuthi sihlangane njengehlanganiso yabomama bakobulawayo sikhuphe izimali sikhuphe lezimpahla siyebanceda njalo ekuzweni kwethu sezuthi kulabantwana abancane abathathu so sizamile ngayo yonke indlela ukuthenga ukudla okuningi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi-385 kg and then irice layo yaba yi-119 kg igrocery esiyithengileyo sibili ibe igrocery eningi ukudla okuningi sibili ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo begwanisa ukuthi baphatheke kuhle
lwamukelwe njani ulolu
ncedo uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo ngoba ekuhambeni kwethu siqalise sahamba empilo and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela lokusigaba ezitshiyeneyo zemisebenzi abagoqela umetroni unyamambi labanye bakhe abakhona phana but abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu basibonga kakhulu engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo
inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukwana ezedluleyo leminyakeni edluleyo
sake saphathisa ke ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma-individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengela igrocery ukudla every month sibahambisele sibanika imuli leyi yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo so ugogo laye wayengasebenzi abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi banyamalala nje bese South Africa eGoli so ugogo wasebona ngabantwana sebe file sabanceda kakhulu izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu irice amachukela amaseba lakho konke nje okunengokwakudingakala
lo unkosikazi bekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Queens ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Omunye umama welokithi lenjube untombi kayise Ndlovu ubikwa wabulala umasihlalisane wakhe uNicholas Mavura obesehlale naye okweminyaka emine. UNdlovu waqamba emanga emapholiseni wathi uMavura wafika endlini esopha igazi elimele kanzima etshaywe ngabantu abangaziwayo wafela ezandleni zakhe. Iphephandaba lobulembo beintanethi elenewzimbabwe.com lithi umdlali wenguqu uMavelas Nakamba odlalela iqembu leAston Villa kwelengilandi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa izolo esigodlweni se-State House. Unakamba ngumdlali wenguqu owesibili ukuhlangana loMnangagwa kusukwana isanda kwedlula kulandela uTino Kadewere odlalela iqembu leFrance laye oke wamvakatshela. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende engagcina evala idolobho lakobulawayo ngendlela ye-lockdown ngoba abantu baqhubeka besephula imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Leli phephandaba lilemfanekiso etshengisa abantu benatha bebuthene phandle kwezitolo ezithengisa utshwala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
okunye ngingakhuluma ngecorona, hayi corona hayi akula nto kuthiwa yicorona. Corona libizwe nje libekiwele yayikucatsha ngomunwe. I-United Nations ifuna ukuzenzela lokhu ekuthandana labelungu laba amachina namarussia.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7, njani nisaphila kodwa? Hayi, likhuluma noThulani wakwandlela oxhumeka eflabhuzi phansi kwenduna e-Osibasa. Ngithi mina bantu bakithi bakomthwakazi, sicela luke livule ingqondo zenu, nivule namehlo enu, ningalali. Hlukanani nezinto zezanu PF nezi-MDC. Whatever is MDCT, whatever is MDC Alliance, must wake up. And sibe singabantu abazimele. Votelani iqembu leMthokazi Republic Party. Liyagijima noZanu PF, niyagijima noMDC, izinto zesishoneni. Thina sisizwe sikaMthokazi, sizwe siyimele sodwa. Ngoba namanje lokhu besihlukumeza kanje. Basihlukumezela khona lokuthi thina sisizwe sikaMthokazi, sizwe sikaMzilika, sizwe sikaLobhengula. Kodwa nina nisagijima, nisagijima noMDC naboZanu PF. Wakwezwa kuphi ukuthi mina ngangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho, mina yimi ufanele ungise izinto zakho, ngizozilungisa kanjani izinto zakho, ngoba mina izinkinga zala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi. Into le liyenza eligijima naboZanu PF naboMDC nabantu basesishoneni lize wafaka ukuthi libavotelwe ngamakhansela. Thina sihlala la eGoli manje, siyasokola la eGoli, sihamba sihlangana ney'nkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZanu PF nabantu beMDC. Anike likhule mani emqondweni, mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento e-right, uyabona? Ngoba lento le liyenza eko-right. Bese ngiphendula wena ndoda, wena mfoni uthi wena oMDC Alliance naboMDC laboZanu PF alisakwazi ukuthi uvotele ini. Baba, you must wake up, you must use your mind, you muze madula blankat, uyezwa baba? Yihlukana nezinto uzitshela ukuthi nawo MDC, thina MDC wathwati baba. Votela iqembu leMthokazi Republic Party, iqembu elikwazi ukuthi lilwele wena. Ungumasaka manje uyahlupheka ekhaya, uyahlupheka manje usi abafuni abamakhelwane bakho noma kuzana baseGoli, kodwa nizokhuluma ngento zabo MDC uthona uvotela MDC. What is chami chamisa is useless. Hlukana nabo MDC, thihlukane nabo Zanu PF. You must use your madula blankati baba.
Inkunze manxeba, inkunze manxeba nxeba, siyithulela isigqoko, isilo sakwankomo nequla layo. Thina abakomcetshwa sithi nansi enye indaba ezisusize, ezisubuhlungu, inkulumo mayelana ngesikhathi ma kulwela leli lizwe esiphila kulona kubahuquluzi. Aphumaphi la mange esiwazwayo ukubana uhlangothi lwezipra lwalungelabo ama-war collaborators, okuyinto engamanga aphindiwe ngoba besibancinyane ngaleso sikhathi. Ithini besibizwa okhinjani sigijigiji malapha nalaphayana, sibancedisa obuti ma besuka lapha beya laphayana, bebethuma ukubana siyebheka ukubana asikho yini isitha, sigijime sibenze ngabafana abazithi hayi masibuzwa sithi hayi dinga imbuzi zakwethu, okanti sibheka bona abamhlophe ukubana abekho kuleyo ndawo, bese siyabuyisa ibuyisela umbiko ukubana hayi kuleli ya village kuhle akunalutho esikubonile, obhuti bese beyaya. So kanjani makuthiwa khona lena kwabe chabi khona kwakulabo jipa labo banibani kanjalo nje ababencedisana nabalweli benkululeko, thina ke sikhona ngomunye wabafakazi balokho, ngoba yebo kade bebenyifishane ngalesiya sikhathi around about 10 years, kodwa-ke bebesithuma obhuti sigijime nje sibhekabheke ukubana akunalutho olungabaphazamisa, bese beyakhontinywa beye kuleyo ndawo kumbe kuleyo village abafuna ukuya kiyo. Ngokunjalo ayikho le nto abayibalayo, so kuyindlela nje yokubona sebefuna ukubana benikane lokho abaza kunikana, kumbe usizo lolo abazalunikana kubana abakubo yibona ababencedisa abalweni benkululeko. Nathi sikhona onenkani kaze kimi siqonda tshela indaba zakhe.
Sanibonani, sanibonani bathwakazi abahle, ninjani maqhawe namaqhawekazi ku-Studio 7? Hawu, siyabonga umsebenzi womohleni ubambile lapho sinibiza amaqhawe ngoba kufanele vele siyajabula kakhulu nibambe kanjalo ningabuyele emuva nizilethe indaba njengoba zinjalo nalezi ezifihlakeleyo zingafanelanga zirilizwe iyazilitha siyabonga kakhulu khuthaza abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi ababe nesibindi njengawo wonke umuntu wasemathebeleleni nje osethe wazi izwi likamqondisi moyo womthwakazi waphakama wathi yes yikho besivele sikulindile lokhu singagideli amashona ingoma zabo sichaya size sithibilike ugide ingoma zesishonene emashonalendi leharare kuyeko kwakini okwakini umunga wakoncube yenza okwakini ngapha emathebelelendi kwancube hlukane nento zakochamisa hlukane nento zakomnankagu asinalo uhlobo nabo la bantu yenzani into zakini zakundlovu ngapha kini emathebelelendi ye akekho umuntu wakochamisa emathebelelendi noma ungajikeleza yonke ikhona emathebelelendi angeke uze umtholi womuntu wakochamisa hlukanani nokunamathelana nabacindezele basicindezele la bantu naye lo che umonzora lo bagcwele abantu bakithi esindebeleni abafuni isikhululeke babhizi ngemali bona bagenest imali sithi phumane into enizokuba genest imali ningene kwezepolitiki ngoba nihlose ukuzokhulula abantu bakomthwakazi emathebelelendi lingene kwezepolitiki ngoba lihlose ukukhulula abantu bakithi hayi ukungene kwezepolitiki ngoba ufuna imali ufuna ukudla yekani istyle senileso nanku umnankagu wawuqalile isitori sokuthi ufuna ukuthi wonke umuntu wayesezambia nongalwanga nababephekele abantu bebhalisele ukuhola imali le athi uzoyinikeza abantu ibutsotsi bokufuna amavoti 2023 libe be careful yekani ukurojwa ngezwidzi ningabantu abadala bahlanya abantu bakithi bathandela intsaro zezano ye umnankagu wayenzofanayo he umnankagu uye lo wayebulala abantu bakithi ngegugranda hlukanani nento zezano bantu bakithi singake sesiphinde singaze siqabane sodwa ngoba ngiyayibona iyalapho ukuthi sogcina siqabana sodwa yekani ukuba proud ngabantu basemashonaland siyabonga
lawo bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le-Studio 7 inombolo zethu ngu +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ozakwenza ukuthi ilanga lakusasa elokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elithiwa June 10th kumele libe likhefu minyaka yonke sokule minyaka eminingi abensundu bezama ukuthi leli langa linanzwe njengekhefu kolunye udaba lokhu zivulwa kancane kancane indawo kwele melika kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele melika umnumzana Jerry Twala Jackson ohlala esigabeni seTexas. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona ledolobheni leHouston lapho ahlala khona.
Emsakazini nxa sikhangela umumo yendaba yomkhuhlane omngithi igciwane leCovid into lokhu seme manzonzo noma indawo ezithile lapha nalapha sesivulavulile kanti njalo baningi abantu asebe bathatha ke ijekiseni enqabela lomkhuhlane phecelezi iCovid vaccination ngakho ke into ziyazitshintshatshintsha nje kancane kodwa hayi lokhu kusavalile indawo eziningi
belokhu ubegqoka yini ama mask abantu njengoba sisizwa kuthiwa ezinye indawo sezivuliwe njalo abantu sebevunyelwa ukungena bengela mamasi
nxa sihamba phandle lapha sinezi lutown abanengi belokhu besayigqoka sibili imaski kukanti indawo eziningi ngathi ezifana lamavinkili kuthi izitimela lamabhasi athwala abantu nje uZulu alokho esawu aqakathekisa umthetho wokuthi abantu kabafake izifonyo phecelezi amamaski ngaso sonke isikhathi ngoba bathi umkhuhlane usasekhona kawuphelanga nje ngakho nxa ulapho uhlangana khona loZulu nje lokube kubalulekisa ukuthi ke umuntu kafake isifonyo
umkhakha wegciwane omutsha lo esizwa kuthiwa iDelta ikubizo lawo kuthiwa ungani lobukhali selike lezwa ngawo yini khona ngapho
leli gciwane ke abalibiza ngeDelta obukanye oqaleni iqaleli bizwa ngokuthi Indian variant valitshintshakela kuDelta lapha besingakezwa lutho ngalo singake izwa imbiko engabe ethi yona lingabe selifikile lapha lokhu silizwela kwamanye amazwe anjengakwele South Africa lakhona ngale lapha elasuka khona kwele India
Lo ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston esigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu olwendaba zokhetho sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana George Mkhwananzi. Sihlaziya umumo okhona elizweni lokuthi ukhetho luka 2023 ulubona lungahamba njani ikakhulu esigabeni seMathebeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano, liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilolo elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano linqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba bantu kade belandela uChamisa asebechitha-chithwe imithani-thani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu be-MDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa umuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla leZaphu abanye bebona ngani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ibandla leZaphu okwalo sekwaphela waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support eMathebeleni noma kuphi ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe ukufisa wakukhona kudala kodwa ngeke uphinde kwakhe ke kube khona if ngaphansi kobukhokhelo obunjengo bukaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadube nje okuthile. Kuyini osokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abanga bexhumananga lembali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho. Lokho okunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo esemkhulu, akulondoloze kahle, sihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso lwabo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni, abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izanu, bathathela into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, abasenanhlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathebeleland, ithole le mali yane le ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi dobhadobhe lapha lalapha. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma isithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lombuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMathebeleland ngubi kakhulu kuhlasimulisa umzimba. Abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Izwe laseMathebeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngakubheka ngaleyo ndlela. Yikho-ke i-MRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe, besixoxa laye kuhlandla lokucina lengxoxozo yethu ngamalungiselelo okhetho luka-2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 ngelanga linye. EleZambia selingene kumaviki amathathu okuzila kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.